Kwangu isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezachiya isikhundla. Kodwa uzasuka nini?
Uthi lalaba abamgqoqeleyo etshontsha labo, bahambe labo, bebotshe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe, umnumzana Patrick Joao, uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igame yethu yepolitiki le, igame yabanamba. So ungabona wena uxotsha abanye, pho uyabusuthi udlala yiphi intsoro ngoba intsoro yakhona at the end of the day.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakobulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. UNtungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yiti esakufaka embusweni sesikukhipha manje lo yiwo umbiko obuqondiswe kumgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF iMDC kumbe yiliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMgabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi lalaba abamgqoqeleyo etshontsha labo, bahambe labo, bebotshe njalo.
Ngisakhumbula futhi ukuthi First Lady ayitwe investigate ma crimes akakomita.
Futhi sizacela futhi ukuthi noGrace bemlandelele amacala akhe awenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura sinetika muruchi irewano wokutima si intwisise zakana kamsangano.
We must remember tomorrow.
Uthumela sikhumbule kusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubona sifuna ukujinja ilizwe lethu.
This country is not a dynasty.
Ikhantri lela solo kudlalela.
This country is not for one family.
Leli lizwe asole mulinye.
This country is for all of us.
Ilizwe ngelethu sonke.
It's not for one race.
Asole umhlobo munye.
It's not for one tribe.
Asole
tribe. It's for Zimbabweans together. Zimbabweans
wonke ebuthene elibumba.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-NPP.
Chati unza pano kutambudzika kwenyu.
Okusibisela apha ukuhlupheka kwabantu lina.
Kwathiri kuti ngati unganidzane itese tipedze ngaende gaende.
Uti siti kasibutheneni sonke. Sikete. Bakhambe. Bakhambe. Ngaende ngaende.
Upasta Ivan Mawarire lae ute selimchonele umkabe.
Tuna kutenda mauto edu.
Sulungumonga amasocha etu.
Chechipiri.
Okwesibili.
Mugabe ngayende.
Mugabe rakampe.
Chechitatu.
Okwesithathu.
Ati bange Zimbabwe pamwe chete.
Atibambeni lizwe ndawonye.
Ati hatichada mnoti hatichatika. Atichada!
Atichada!
Gati vake inyike edu itapa mwechete.
Asipambeni lizole kutawonye.
Upatson Zamaraina ukumbuze uzulu ngokunyamalala kumne wabo. Uita izamara yena onaganelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kaMugabe.
Tine wanu pakati pedu.
Abantu pakati kwetu.
Malosanga nisira ita izamara.
Amatangaselo ita izamara.
Asiri pakati pedu.
Ongekoyo lapa.
Tiri kuti.
Siti.
As we go forward.
Joba sikamba.
For our transition to be holistic.
That
is Chandray Tiri Pamwechete. Awaima Zimbabwe.
Aba alwa impi enkululego avenhlanganiso ye Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Ogu hivo abakote uche ngisela kwa namuhla lavo vate kusabuye lwa emuva. Kusenzakala konke lokhu ama helicopter ebutho ebezula duzane lendlu kaMugabe. Abanengi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha uMugabe beqabuza njalo imibhobho nje bengaqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla lezanu PF lithi liza kupha uMugabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uza kwamukela na lokhu uMugabe ngoba ebikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kaMongameli Mugabe umnumzana Patrick Joao uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UJoao utshele Studio 7 ukuthi amabutho asebulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UJoao utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje uZulu esithi kasamfuni uMongameli Mugabe. Lanxa uZulu befuna ukuba uMugabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulomkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa yinto yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba uMongameli Mugabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Ngeyele sibe silimphupha kodwa singakalifiki kulo, sesifikile kulo. Kutsho ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo, omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulomkhosi, ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Ngiyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ibizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angida okwami. Kuyasidanisa khonoko silabanye abakhonto abakhatshana emaphandleni abalawo kwabo, but abantu besutha ngapha sekungani thina silele ukuthi imuli ka-First Family yodwa yiyo efuza ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungasithi uChibenga imisebenzi yakhe enzileyo ukuthi iZimbabwe izekhululeke sibe kwazi ukuthi salelwane thina amakhomrade asile okwethu.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
Katesi kutwa hiti yaba ni gazibedizwe sabi ya dalo. Patu unto ngancheru kuti obami ikupi. Angira ngichet pasigide andado. Aso mlamda ngiatava. Anwano kutwe dabo abaza bakona. Venga sikotwa. Ukuti satubega. Satubega abanye batubafa. Pati damtanje. Ati akuda bantu abasinagayo. Sime singanagwa. Ai kuti bengwa ukurungura kukine. Kuze kube na pakati.
Omunye wabaze kulomkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mpakami.
Sizamile sike machipisa kona ngali size ngaphe town size lapha emilitary khuluma into esitshetsheneyo but ke kodwa ke thina njengamaZimbabwe sithi ke sifuna i-change sifuna umgaba ahambe engahamba lathi ke sonke siphumule wonke umuntu yakhala ngibona abantu wonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazi enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye asiphumi siphakathi but ukuthi nje kunzima ukhona la sesuka lapha sesendlini but yasuthi sesisekanga kahle kahle ngento yenzakale lapha ngoba sizwanga into kade ikhulunywa but sesiyalalela sendlini ngale ukuthi sizukuthi kade beyisithini njengoba kade silapha ngoba sifuna ukuthi uhamba njani njani kale sisiya nga isicelo sethu sokuthi ke amgama ahambe phele nje khona
abaze kulomkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds uZulu ulubhekise eState House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ilunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mgabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nango ke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhumbula bana intando yabantu lemeli yenziwe esikhathi zonke. So nxa abantu sezithi hayi asisakufuni ukwenzeka kungubani ongakuphikisa khonokho kutsho ukuthi bekebe kule zinto engihamba kakuhle abantu bebebegcina phakathi enhliziyweni begcina abantu enhliziyweni kodwa belani kuyafika isikhathi sokuthi izinto ikhukhumale kudubuke xa isidubukile siyakusuka kuthini-ke khonapho ngelilanga engazengenela empilweni yami ngafa ngaliphupha ulize ngaba khona kodwa nanku selikhona isikhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Ela kusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yezanuphimfuluna akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kulomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yezanuphimfu awungeke wayithatha ifana esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwaziswa ukungena esikhwameni sayo. So ungabona nosuyithethe usuyifana esikhwameni sakho iyakuthisa njengakhonoko okona sokusebenzelana ngathethi lapha. So akusifundiseni khona kubantu bana sisuka lapha sisuka lapha sesikwazi ukuthi ingxabano engenandingeko ayifuneki uxothana okunandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki leyi igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlala yiphi imtsoro ngoba imtsoro yakhona at the end of the day yabefuna iy'ndamba zabantu eziyavota manje wena ungaba uxotshe ubaxotshe andikho lokho anokushiwo ngujesu kodwa wena ungasebenza inkemba nawesuleayinkemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala
yiko ngifithi kona mina if nxa abantu behlale bile befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola ngomoya womanyano umoya wetolerance inalinga chonjibala lesikhiwa.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le ZANU PF eledale le Central Committee, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, yena oyisiphathamandla sebandla lezaphu, ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu, ngoba la endiyana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sente and savumelane sikuvumeleleyo, but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume ethiyele abanye. Sesidiniwe thina ngaye, ngoba lokukhula usekhulile mntana ngakula nto enjalo kokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini. Ubaba sithi kaphumule, asithi ukuthi thina akaphume, but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya. Akuyenzile kokuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyarig.
Liyavumelana labanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathelo, kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungene?
Hayi, thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu, but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni, kodwa sifuna i-peaceful, ukulandela into ezile-peace phakathi, ngoba thina ezezibra uya so disciplined soldiers. Asifuni igazi elichithekayo after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sesingamphathi njenge-enemy, but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu, but kazange wazizwisisa. Isingabe kuthiwa uSibili uyabona ukuthi ngihlezi njani, but lokuzele irole engiyidlalile it was so big, but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso. Yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye umngameli kuphela, yikhona kokuthi akazwisisi izikhalazo zabantu beZimbabwe. As long abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokho thina esikutsholo, hayi thina asina problem. Sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe e-free.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu. Kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi, ngoba akasiyesaba ukuthi kathesi sixokozele. Izinto zisalungiswa, akulanto engahamba phakathi kwelizwe, ngoba nxa singakuxokozela kathesi hayi kuyabe kungelanto ezahamba. Sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osikobhayo ukuthi ngifuna ukufaka abafazi nefaka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya this country, abangazi lutho ngisho. But siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela. Lathi beqeda lapho lathi siyakhuluma labo baba, bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona. Angikholi ukuthi bangayala obaba.
Lani beliphikisana yini lo mbono lo wokuthi umkamongameli kube nguye?
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babotshwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka ayisiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka-president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siyeyeno yena lo usisi, ngoba angikaze mbona umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle kulento eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo, but yena wayengela nto yakhe ukuthi yafihlwe, and vele wayengela anything. Wayekhanya ungani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lomkakhe, ngoba umama lo mina ngimsupport zange samsupport in the first time vela zange samsupport ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu thina when we fighted this country azange sikuthande khonokho ngoba usifake ukuthi sibe le moya emibi otherwise ngabe waye engani uthi sizamumelela umdala nalo kuze kufike isikhathi saka zokuthi usedingo sofuna ukuphuma but ngiyakamame nalona uyokhoze all these problems.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni, abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini ethi uthakazelela uzibuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma le Studio 7 isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo wegugurawundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama elithi Mgabe ngicaba ngophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathabeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amachumi amabili. Mangisiza igama elithi Mgabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Mangisiza igama elithi Mgabe ngikhumbula indaba ze-inflation, ngikhumbula amatrillioni lamatrillioni emali esike sawathwala kodwa engasebenzi fuca ibharu kuyathengisa inkwa. Ma ngikhusikhulusiza igama elithi Mgabe sikhumbula nje ukuvalwa kwamaindastri, sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza, sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza, sikhumbula umuntu oyehleka ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMgabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMgabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe yi-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMgabe kubi ngizamkhumbula ngocuku asenze lona, sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa. Yikho engamkhumbulela ngakho uMgabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMgabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Africa ukunxuswa nguQueen Elizabeth waseEngland ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yiKnight.
Mina uMgabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala. Waye futhi kuma international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mugabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980 khathesi sele minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa 37 elokhu ebusa. uMgabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Africa nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mugabe kazimfuni. Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje batshengisela. Silontathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungameli.
Yebo ngokwenya ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esigodlweni seZimbabwe eMelika, i-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe. Ngombiko ofanayo bathi Mugabe must go, okungumbiko otshengiswe ngabantu eZimbabwe lasemazweni athiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Creek kuhlangene abadala labatsha, ngitsho labonana abantwana abancane. Ukhona omunye engikhulumelayo yazi igengi yamanje ikhuluma isikhiwa ishe yona uMugabe kumele ehambe, Mugabe must go. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsundu, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMugabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi enxeba dlula ikhulu kancane, kodwa sikhangelele ukuthi babuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengisela.
Ye, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzatshaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizwa okwenzakala ekhaya, balethemba ukuthi uMugabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMugabe engwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa, osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awentsha wise ngumoya. Bathi akula kubuyela emuva, akula ndlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe, ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kathi vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha?
Lokho bathi abakudingi, lokho kwakathesi. Abakudingayo ukuthi uMugabe aphume esihlalweni, yiko okuqakathekileyo kibo kwamanje. Okuthi mbani ozakhokhela, bathi kuzabonakala intaba enkulu isijilekile.
Yini, siyezwa kuthiwa bakhona abatshengiseleyo kwemanye amadolobho khonapha eMelika, uke wezwa yini?
Sokulo msindo ngwenya, uthi bekuthiwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika, ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye base-Texas, abanye base-New York City, nase-Indiana ngale bakhona bazangena labo esitaladini. Njengamanje yawuza kuyafiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Njira Zemasoja, elisandelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla athiyeneyo yini, kumbe siyasizwe ukuthi abe MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke watshaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu, ungowe-MDC, bathi abakudingi lokho kakukhethwana, ngoba namhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe, kungelani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo, mthwakazi, whatever.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungameli, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga futhi omdala.
Okay, bye bye. Leyo ke intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo obese esigodlweni someli weMelika. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.